Siyabonga Jonga Elo Chris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
EZimbabwe silokhe sibona kusetshenziswa imithetho emidala. Kungakhathalekile ukuthi sewule mithetho emitsha. Abantu lokhe bekavunyelwa ukuhlangana bekhululekile. Okuyinto engekhoyo emthethweni omu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International. Ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi ezwekazi le-Afrika ahamba phambili kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu.
So lokho kwenze inhlanganiso yemizwa hayi into esikhwabithayo kakhulu, into esiyisekelayo kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende engananzelela ukuthi ezinye izinto azenzeka azikho emthethweni.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba eMisa Zimbabwe icela umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wesule umthetho we-criminal defamation.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwebhanga le-Afrasia izolo kuveza sobala ukuthi akumanga kuhle kwezenotho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi ezwekazi le-Afrika ahamba phambili kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukuhlukunyezwa kwalabo abangavumelani lohulumende, ukususwa ngodli kwabantu endaweni abahlala kuzo kanye lokungalandelwa kwemithetho yelizwe. Linhlanganiso yethule umbiko wayo ka-2014 eJohannesburg lamuhla. Yakhuthaza uMongameli Mgabe njengomgcinisihlalo we-African Union le-SADC ukuthi aqede umkhuba wokuhlukuluzwa kwabantu kuzwekazi le-Afrika.
Esethula umbiko walenhlanganiso eJohannesburg lamhlanje, umqondisi we-Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Depros Muchena uthe lobanje kungela gazi elibonakala chitheka ezitaladeni zeZimbabwe, ukutshaywa, ukuhlukuluzwa, ukuncindezelwa nokwephulwa kwamalungelo luntu kubhahile. UMnumzana Mchena uthi uhulumende weZimbabwe usekhethe ukungalandela umthetho ngokuqhubeka isebenzisa eminye imithetho ekusisekelo sombuso esidala, kungakhathalekile ukuthi leyo mithetho iphikisana laleyo ekusisekelo sombuso esitsha.
We have seen the existence and continued use of old laws.
EZimbabwe silokhe sibona kusetshenziswa imithetho emidala, kungakhathalekile ukuthi sewule mithetho emitsha. Abantu lokhe bekavunyelwa ukuhlangana bekhululekile, okuyinto engekhoyo emthethweni omutsha.
Umsekeli kamqondisi we-Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Noel Kututo uthi ukutshaywa ngolunya lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba u-Itai Zamara labanye abebetshengisela e-Unit Square eHarare besithi uMongameli Mgabe ehle esihlalweni kukhombisa sobala ukuthi ukwephulwa kwamalungelo luntu akukapheli eZimbabwe.
And we continuously get reports of systematic torture.
Siloku siqhubeka sithola imbiko yokwethuselwa lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Silobufakazi bokuthi amapholisa asebenzisa ukwethusela, ulunya, lodlakela ukuze abantu basekele uhulumende okhona.
Ukususwa kwabantu ngodli enkambeni yeChingwizi bengaphiwanga ezinye indawo zokuhlala lakho kubaliswe njengezinye zezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. UMnumzana Kututwa uthi njengomgcinisihlalo we-AU le-SADC, uMongameli Mgabe unomlando kubona ukuthi amazwe wonke akuzwekazi le-Afrika abanjwa ngamandla ukuqeda yonke imikhuba yokucindezelwa kwamalungelo oluntu.
In his leadership role of SADC and the AU, he has assumed.
Njengomkhokheli wenhlanganiso ye-SADC le-AU, uMongameli Mgabe kule mgoqo osokumele ayilandele. Njalo sekumsebenzi wakhe ukubona ukuthi amazwe onke angamalunga enhlanganiso zombili ayalandela lokuhlonipha zonke izinqumo zenhlanganiso lesi.
Umbiko we-Amnesty International uthole njalo ukuthi kwele-South Africa amapholisa asebenzisa udli ekulwiseni udlakela njalo abakwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukuluzwa izakhamizi. ISwaziland layo yetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu nokubopha amahlayana labo abaphikisana lohulumende. IZambia yona itholakale ilokhu ilohlupho lokuhlukunyezwa kwabantu bobulili. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entathelizindaba eMisa Zimbabwe namhla icele umthethwandaba weConstitutional Court ukuthi wesule umthetho weCriminal Defamation. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Igqwetha elimela inhlanganiso entathelizindaba yeMisa Zimbabwe uMnumzana Chris Mike uveze ukuba abenhlanganiso le bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo befuna lesi sinqumo kube ngesisebenzayo okugcweleyo kusetshenziswa isekelo esitsha sombuso welizwe. Lesi sehlakalo siza ngemva kokuba kule ntatheli zindaba ezikhalaze kwabenhlanganiso yeMisa Zimbabwe phezu kokugwenxana kokusetshenziswa kwalumthetho. Abaphatha umsebenzi wokuthapha izindaba balijabulele leli nyathelo elithethwe ngabeMisa Zimbabwe ukusa lolu daba edalela phezulu leConstitutional Court. UMnumzana Amos Maseko oyintatheli zindaba esebenzela eHarare ungomunye wazo.
So lokho kwenze inhlanganiso yemisa, hayi into esikhwabithayo kakhulu, into esiyisekelayo kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende engananzeleli ukuthi ezinye izinto azenzeka azikho emthethweni.
Uthi uMaseko enye yenkinga ilizwe libhekane layo yikuba uhulumende olikhokhelayo elobuqholo obedlulisa amalawulo engazilandeli izinqumo ezenziwa ngamadale njalo engayihloniphi laleyo mithetho ayibumbayo yena ngokwakhe.
Uhulumende uyenelisa ukumxhoxhoza ikhothi iphumisa umthetho kodwa kawulandelwa lo mthetho. Singakhumbula ubaba uDabengwa ukwabotshwa ngo-1980 ikhothi yamkhulula kodwa lo uhulumende kazange anyikinye kwamekele lokho esentolongweni.
Intatheli zindaba eziselo ludaba edale ziphansi kweMisa Zimbabwe ngezibalisa uMnumzana Nqaba Machazi, uSidney Size kanye loMnumzana Godwin Mangujika. Ukhona njalo ongasintatheli zindaba kodwa eyisakhamuzi seHarare laye ophatheke kilo ukulusa edale laphezulu leli uMnumzana Roger Dean Stringer. Zithi intatheli zindaba lezi zifuna ugatsha lwemithetho olokwethulwa kwemibiko lemisakazo kanye leofisi yegqwetha elikhulu likahulumende bachaze ukuba kungani kuthiwa kawusekho emthethweni kukhangelwa isekelo sombuso esidala kodwa ulokhe ulandelwa kwesitsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwebhanga le-Afrasia izolo kuveza sobala ukuthi izinto kazimanga kuhle kwezenotho. Zithi akhona amanye amabhanga alakho ukuvalwa esikhathini esilandelayo ngodaba lokuswela imali. I-Afrasia iba libhanga lesibili ukuvalwa lonyaka kulandela ukuvalwa kwe-Allied Bank ngenyanga edluleyo. Amabhanga la ehluleke ukuqoqa amachumi amabili lanhlanu ezigidi zamadola ngaphansi kwezimiso ze-Reserve Bank of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Sokutshengisela ukuthi imithetho leyana yayivele ikhunywa nguhulumende ukuthi abantu bensondo banikweze inotho yalungiswa ingqondo zingakaguquki. Sokusitshengisela nje ukuthi hhatshi eziningi ezikhulunywa izanuphepu eziqondane lokunikeza umnotho izinto zakhona vele azikasebenzi.
Ibhanga leli ngelesibili ukuvala lo nyaka, elinye livale ngenyanga edluleyo. Singabona yini eqhubeka evala amanye amabhanga ngokungami kuhle komnotho?
Kukhona ukuthi amabhanki avele khona la endlula amakhulu la izimali zabo zivelele ngaphandle kwelizwe ngoba imali esilayo khathesi njengozulu ezimbabwele uthiwa nabantu abaningi njengoma-institute vele kabafaka imali ebank kuyatshengisela nje ukuthi nxa ibhanka vele ingaqondananga lekile governance corporate governance yenhle ibhanka yabayinsonto iyaqala zivalwa ngoba akula mali ezingena emabhenki
abantu ekade belamabhuku kuleli bhanga sebesenzani-ke kathesi baba ngwenye
lesi sihluku ngoba vele kwakuvele ukutshengisa nje iminyaka eminingi edluleyo ukuthi amabhenki amaningi alabe insumbi phakathi ayavalwa kwakusobala ukuthi abantu kobona la bakhangelisise bonke bafake izimali zabo kwamanye amabhenki kule deposit protection system yafakwa yibhenki enkulu yezimbabwe ey'ngxanye izasebenza kodwa lokhu sokutshengiselwa nje ukuthi abafaka imali ezifanele zezibhenki bazalahlekelwa umnotho wabo
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho.
Amalunga edale lePhalamende athi aziswe ukuthi leli dale livaliwe lamuhla ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilungiselela umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mgabe ngomgqibelo ozayo eVictoria Falls. Waqhamuka ingxabangxoza kuleli dale ngolwesithathu oledluleyo amalunga amabandla aphikisayo esola ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende abebandla leZANU-PF kuleli dale. Unkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo iste dale lePhalamende ngowebandla leMDCT uthi ibandla lakhe lilethemba ukuthi kuza kuba le nguquko idale leli livulwa ngoba kufanele abaphathintambo bakahulumende bephendule imibuzo ukwenzela ukuthi amalunga aleli dale ayichasisela abantu ababamelayo. Umakhumalo sichazisela okukhathaza abantu okufanele kuhluzwe kuleli dale.
Uza kunika umzekeliso ungakhangela ipasipoti yaseZimbabwe kupage 46 isindebele esibhaliwe khonapha kayisiso sethu emandebeleni. So yizi izinto esifuna ukuzibuza ukuthi kambe sure ipasipoti libhuko ohamba ngalo umhlaba wonke jikelele kodwa siyehluleka ukuhlonipha indimi zabanye sihluleke lokuyabuza abantu abakhuluma ulimi lona lolu ukuthi basiphathise ukuthi sikhiphe esilungwini sikufake esindebele sibhale isindebele esicacileyo. Lokhu esavulayo iParliament uminista uMahadi kakazali ukufaka unyawo lwakhe eParliament. So kuba nzima ukuthi uwubuze lowo mbuzo ngoba uma uminista ngikhona engekho kawubuzeki. So mina bengiku-constituency yami abantu bangazisa ukuthi hayi akuvunyelwa wakhona ubhale A KUVHUNYELW kayisiso sindebele leso.
Iziphi ezinye ezihluphayo ezivelele ebantwini elifuna ukuthi zihlafune?
Ezinye into ezihluphayo lidaba lolo okuthiwa ngama-sport fine. Uminista uMnangagwa uthi khona akumelanga kutshajwe ama-sport fine. Amapholisa bathi yinkani. Ujaji wathi yena ama-sport fines kawavunyelwa ukuthi abhadalise abantwana baseZimbabwe. So sukulokuxukuqana phakathi kukajaji phakathi kwamapholisa phakathi kwaminista. So sifuna acuzulule ukuthi okuyikho okuqondileyo ikuphi. Sisuke khonapho sikhangele udaba lomgwaqo asiwo magoda asemgaqweni. So sifuna uminista uMpofu asitshele ukuthi anti imali yezinara ivele yona isebenzani. Abantu sikhuluma kwinjenje abanye babulawa izimota zivaleke emagodini zitshe abantu bezihambela nye emgwaqo. Njalo why benganikukhe i-city council ukuthi izame ukulungisa lawa magodi. Singasuka khonapho sihambe endabeni yezikolo. Izikolo sikhuluma kwinjenje amabhuku kawakho abazali kabakwanisa ukuthi babhadale ama-school fees abantwana. Sisuke khonapho sihambe ezisebenzini zisebenzi ezezisco still sezile iminyaka emibili zingaholi. Udubo lungaphi and njalo solulungisa njani? Sihambe kwe-NRZ isitimela kazisahambi akulanto eyenzakalayo izisebenzi kaziholi kuhamba njani? So zabe sifuna uminista ngikhona acazulule ukwenza inxa sisiya kuzulu lathi sihambe silelisi lo mbono esiwufuye mbani nguminista.
Lo nkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edale lePhalamende engowebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Live talk lamhlanje sikhangela indaba zelungelo loluntu kulandela amazwi enhlanganiso yeAmnesty International yona ethi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba waphezulu kwele Melika weSupreme Court lamhla ubulalele udaba lowesifazana weseMuslim owancitshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2008 isitolo se-Abercrombie and Fitch esisedolobheni le-Tulsa e-Oklahoma ngoba wayegqoke izembatho zokholo lwakhe eze-jihab.
Ingozi yokuna kwenqwabanqwaba yonqwaqwane ibikwa ibulele abantu abalikhulu kwele Afghanistan njalo leli nani likhangelelwe ukuqonga. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi isabelo sepanshe esingenyakatho kwesigodlo salelo lizwe iKabul yiso esihlaselwe kakhulu yilesi snow.
Umongameli Barack Obama wele Melika usekhethe unkosazana Catherine Danani ukuthi abe ngumeli waleli lizwe kwele Somalia wakuqala ngemva kokuba kobudlelwano bamazwe amabili ngomnyaka ka-1991. Lumeli uzasebenzela esigodlweni seMelika esikomakhelwane weSomalia kwele Kenya.
Abantu abahlala esigodlweni seMelika eWashington DC bakhangelelwe ukuqala ukubhema imbanje okusemthethweni kusukela kusasa ebusuku. Lokho kwenziwa kulandelwa izimiso zikaZulu phansi kohlelo olubizwa kuthiwa i-Initiative 71. Kulolu hlelo umuntu munye ukhangelelwe ukuvunyelwa ukuba lezihlahla eziyisithupha zembanje endlini. Kodwa kufanele agcine kuphela ezintathu esezavuthwa sonke isikhathi. Akula muntu okumele abheme esitaladeni njalo athengise imbanje. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zithi okwenziwa iWashington DC kanye lezinye indawo zeMelika ezifana leColorado kungeke kwenzakale eZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Mkhululi Ntabambi isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika.
Lapha iAmerica isitshengisele ukuba abantu bayo iyabavumela ukuba beziphilele impilo yabo ngendlela abafuna babathanda ukuthi bephile ngayo. Kwezinye indawo njengeColorado kwafika isikhathi sokuthi loba abantu babebotshiwe umuntu etholakele elensango. Ijury came acquitted, it is not guilty. Okuthi bayiqina labo sebebona ukuthi hayi abantu balapha kabakubone kuyinto enkulu yokuthi sibe sibopha abantu ngoba kulezinye izinto ezinkulu. And they abantu babe sithi utshwala budaka kakhulu benze abantu benze izinto ezimbi okudlula imbanje. Okuthi ilizwe lonke lagcina lalo selibona ukuthi kanti kule bantu abaningi abakwenzayo indaba abantu bengavunjile ukuthi nje bezenzele santando.
Ye, mase sikhangeleke siyabona lokuthi iWashington DC kuqalisa ke kusasa abantu bayaze betshaya insango nje kodwa bavunyele ukuthi batshaye egcekeni ukuthi nxa usihambela esitaladini. Kuwe kujoni khonokho?
Njengento edakayo lo tshwala angithi siyazi ukuthi kulalokho okuthiwa yi-public intoxication. Njalo yinto abafuna ukuthi abantu bananzelela ukuba kunabanye abangakuthandiyo njalo into edakayo. So into abafuna ukuthi abantu abafuna ukuthi bazenzele bengikhaya kulokuthi besebantwini.
Ilo ngumnumzana Mkhululi Ntabambi isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika obekhuluma ecingweni loGibbs Dube woStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mfundisi Josias Mzenda owebandla lenkonzo ye-Methodist Church eBinga eMatebeleland North.
Kuyachiyana baba ngapho balamabonelo abo angafananiyo lawethu njalo ungakhangela e-America njengokusho kwabanye ukuthi bakhululekile you know ukuthi benze whatever abangakwenza kodwa njengabantu njalo njengabantu abansundu bona ngani izinto okumele zenziwe ensitha kumelanga zibe izinto zivunelwayo kufana zenze kuze lonke jikelele.
Kambe ungathi nxa usukhangeleke ubona zane leZimbabwe lingakwenza yini konoko ukuthi abantu babhemabheme? Siyakwazi ukuthi kule ndawo ezinjengebhinga siyake sizwe ukuthi abantu babhema khonapho ke insango, kodwa ke akuvunyelwe eZimbabwe konke, siyakwazi konoko. So kuthiweni kuvunyelwe yini ukuthi abantu babhema imali?
Akuvunyelwa nyana kakhulu ukuthi kuvunyelwe, kodwa asiyeke sihambe sibamba imilomo yabantu ungezi lokhu ungathini. As long as bekwenza lapho abakhona njengemvelo, njengomdawo, kulezinye izinto ungahamba phakathi kwempilo yethu sinabantsundu ezizenziwa kungatshayelwa mkhosi.
Ye, mase sibona khonapho ke eBhinga abantu bayahotsha, bayahotsha satando.
Iqiniso elipheleleyo ukuthi abantu balombono otshiyeneyo eBhinga ngale. Uqinisile ukuthi abanye bayayihotsha, abanye but awusoze uthole umuntu ehamba ezitaradeni ene ndiyacelisane ndimcela ungigqubele lami, lami ngicela ungigqubele. Awusoze ubathole abantu banjalo. Ngabe kwenza vele bakwenza kusiphele, awusoze ukwazi into bonje yabo labantu abayibhemayo leyana. Nxa ungakwazi ukuthi kuyini okukhona, awusoze ukwazi uzivume, kodwa bona bekwazi abanikazi ukuthi kulani. Engineza kuzwa ulimi soluphakama nxa bekhuluma lokuhlabela haso ngihlatshelwa sokudatshulwa usumangala ukuthi libandluba elidawutiaelenza abantu bahlabele amazwi ephezulu kangaka.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda okubandla le-Methodist Church ohlala eBhinga obekhuluma ecingweni loGibbs Dube Studio 7.
Okwamanje sasilitshaya ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo mnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-Progressive Teachers Union. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba, sabona ukuba lini.
Ya, umbuzo wami wakuqala ubona njani udaba lolu lokubana abantwana baze esikolo emaklasini lama cellphone?
Kunanzelela ukuthi ngalezi nsuku le esikubiza ngokuthi i-technology kuyaqakathekiswa kakhulu, kodwa-ke nxa yinkhi yakunanzelela lokhu thina ngiyakubona ukuthi-ke ukubuya lama-cellphones kwabantwana emaklasini kuzahlupha kakhulu njalo kuzaphambanisa kakhulu ekufundeni, ngoba siyakwazi ukuthi-ke umntwana umuntu ongelakho ukuthi azithibe ngumbazibambe ayenze lokho akumele akwenze ngesikhathi okumele akwenze ngaso. So ngibona ngani-ke ukubuya lama-cellphone lokhu kuzadala ukuthi-ke kube nzima lapho kufundisa emaklasini, ngoba abafundi bazathola ukuthi-ke umbalisi uzathi efundisa bona bephathekile bekuma-cellphone abo, abanye mhlawumbe bengena kunhlelo ezingabalungelanga ezinjenge-pornography yalokho okunye nje imfanekiso engavunyelwayo.
Okwamanje sikhuluma nje, bakhona yini eliyalibabona emaklasini belawo ama-cellphone, njalo kulamanyathelo bani eliwathatha?
Ye, bakhona abafundi abatholakala belama-cellphones emaklasini, njalo nje izikolo eziningi kazikuvumeli lokho. Kungakho abantwana laba batholakala belama-cellphone bayathathelwa ama-cellphone lawa njalo bajeziswe, ngoba kabe kuvelele kwacaca ngaphambilini ukuthi-ke ama-cellphone lawa kawavunyelwe ukuthi babe lawo emaklasini.
Njengoba uke watsho wena ukubana kungasetshenziswa ngendlela efaneleyo kungalunga kusetshenziswe kahle, ngeziphi indlela ubona ngani zingasetshenziswa ukuze abantwana basebenzise ngemfanelo ama-cellphone abo?
Ye, mina ngibona ngani nxa kungathi kuleli banga elincane abantwana abafitshane singathi-ke form 1 to form 4 mhlawumbe engxenye bangavunyeli ukuthi bawasebenzise, kuthi-ke laba sebengani sebekhulile abakuma-A levels mhlawumbe bawasebenzise. Kungaphathisa kakhulu njalo bengakawasebenzisi lapho kuyabe kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe njalo baxwayise ukuthi-ke okumele bakujonge kakhulu nxa bengena ke ku net lapha ukuthi ke bazifundise njalo bangenzi into zokuchwala kumbe zokuganga kumbe ke kube ngalindlela ukuthi ke mhlawumbe bawasebenzisa kuphela ngezikhathi bengikho ke phakathi eklasini kulombalisi ungawo ukuthi bangasebenzisa mhlawumbe nge-break time bawasebenze mhlawumbe nge-lunch njalo njalo kodwa ke phakathi umbalisi nxa efundisa mbone ngani vele noma kulungile kumba kulunganga kungaphambanisa sibili ukufundisa kukambalisi yokulalela komntwana eklasini.
Ikhona yini imizamo eliyenzayo ukwenqabela abantwana ukuthi bangene lama cellphone njengoba siyazi ukuthi emhlolisweni bengaqilibezela?
Indawo eziningi veleke singakhangela kuphela hayi ezikolo kuphela kodwa ke kuma even kuma universities la kwe la kuma colleges ke ama cellphone akaveleka awavunyelwe emhlolisweni. Kungakho okwenzakalayo ezikolweni ukuthi ke nxa abafundi bengena baxwayisa ukuthi bangabe lama cellphone, kukanti ke bongacatshangelwa ukuthi kukhona mhlawumbe oyiphethe icellphone uyasetshwa akukhangelisiswe sibili ukuthi kalayo icellphone. Kukanti kutholakala elayo icellphone emsemhlolisweni uyajeziswa okubangela ukuthi mhlawumbe lama-results akhe umbe impumelo yakhe ingaphumi ngenxa yalokho.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, kulungile balaleli, lisale kahle.
Hayi, lathi sibongile, ubelelanga elihle.
Hayi, ngiyabonga mfowethu, ubelela ngendlelao.
Lo ke bekungumnumzana Vusumuzima Hlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Imidlalo yenkezo yokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe Bob 91 isime madlodlongwana kulandela imbiko ethi iqembu le-Highlanders kalisoze lidlale nxa ebandla le-ZANU-PF lingachazisanga izibopho zalimidlalo. UChris Gande uxoxelwa umkhokheli weqembu leli umnumzana Ndumiso Gumede.
I-Bob 91 baba sitshelwe izolo ukuthi kuzafuneka sidlale le caps. Sabatshela abalungisi babo ukuthi hawu madoda, lasibamba amawitsha nje kuyini? One, alisitshelanga imithetho yakhona. Two, alisitshelanga inzuzo zangkhona, owinile uzuza nganani, oluzileyo uzuza nganani. Three, sidlalelani kathi thina le caps andubana sidlale ozawina lapho adlale le Dynamos. Loko sokuthenisaka ni-Dynamo zingcono kulathi. Akube la mathimu angu-4 sidlale i-knockout sonkeni sonkeni. Kumbe zihle zibe ngu-2. 4. Asali. Thina siqinile siyalenda. Sila mathimu amaningi. Nxa kusenzakala, nxa sibanze amawitsha sibule kwathiwa hayi. Loba sekunjani liyadlala. Sizalidlala ithimu eyodwa iyasala khonapha, enye iyahamba iye Bidebridge. Ngani? Ngoba vele kudala silungisile igame yokuyadlala eBidebridge.
Lingathi imithetho lani konke alikwazi, kanti ngomnyaka odluleyo anti lidlalile.
Ngomnyaka, these are the football rules, ukuthi nxa liphole ibhoro kungujiki lebhanga kwenziwani, ngama-penalty kumbe i-extra 15 minutes. Iyo imithetho yebhora esikhuluma ngayo iyatshintsha minyaka leminyaka.
Umnumzana Ndumiso Gumede ngumkhokheli weqembu lenguqu ele-Highlanders ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 kobulawayo.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International ithi Zimbabwe ngelinye lamazwe ayiphula ilungelo loluntu.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwentathelizindaba emisa Zimbabwe icela umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wesule umthetho we-criminal defamation. Ayike kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.